Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ya hlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 6 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Idale leSenate namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owePatriotic Bill. Wona ochothozwa ngabanye besithi wephula amalungelo kaZulu. Ibandla lezano PF lithi akula lutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe ama CIO aphatheke kundaba zombusazwe elidingela usekelo phambilini kokhetho. Abahlaliswa kutsha elubangwe ewange bakhala ngendlala kanye lokuswela inhlelo zempila kahle. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate namuhla likhangelelwe ukuhluza umthetho phakathi kokubunjwa oweCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill, olomugqa osolwa kakhulu ngabantu abanengi obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill. Lo mthetho wenza kube licala ukuba izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bakwamanye amazwe ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Ibhili yalumthetho ipasiswe ngamalunga eZanu PF edalele parliamente elaphansi ele House of Assembly ngeviki ephelileyo. Amalunga amabandla aphikisayo azama ukuvimba lumthetho kodwa ehluleka ngoba iZanu PF ilamalunga amanengi kuleli dale. Ungapasa kuSenate lumthetho kuyabe sokumele usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho ogcweleyo. Abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo agoqela ele-CCC bayawusola kakhulu lumthetho besithi uyindlela kahulumende yokuhlukuluza abantu abaphikisana leZanu PF. Kodwa yona iZanu PF ithi ujonge ukuvikela iZimbabwe kuzizalwane zayo ezigila imkhuba lezitha. Abayatholakala belecala phansi kwalomthetho balakho ukupika okweminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Usenetha webandla leMDC umnumzana Khaliphani Phugeni uthi mubi kakhulu lumthetho.
Akulanto epatriotic ngebhile elinjalo. Kukhona okunye okuhle and yinto le embi kakhulu abayenzayo. Bayaletha amabhili alento ezinhle ezinhle bese befaka okunye okungcolileyo okungalunganga okungamelanga kube yi-part of ibhili. Ungananzelela uzokwazi ukuthi kulo mhlonitshwa uJob Sikhali osebambe unyaka 12 months esejele. 12 months ma uthi abuza into ayipikelayo kuthiwa yinkulumo ayenzayo. Kodwa umuntu onguye wabulala lo muntu lo uJob I'm representer angezwa mina ukuthiwa usejele, angezwa kuthiwa uyadonsa, angezwa lutho ngalokho. So leli bhili libhili nje lokuthi singakwazi ukukhuluma, singakwazi ukuphikisa. Libhili nje lokuthi lifake the fear of God ku-opposition ukuze sithule nje. Ungathiwa turn left sijike left, ungathiwa jika right ujike right, ungathiwa jump ubuze ukuthi ujumpe okunganani. So hayi ngokubona kwami imali iqhubeka leli bhili utsho ukuthi athi siyaphela lo nyaka baze besivalele thina abanye ngoba nanku phela siyakhuluma. Bazothi abayithandi le nto, bazothi ngcolisa ilizwe bese besithatha besivalela ke.
Kodwa abeZanu PF bathi umthetho lo uqondane labathengisi abahamba bekhankasela ukuthi iZimbabwe yetheswe izijeziso njalo abahlangana lezitha zeZimbabwe beqoqa ukulimaza ilizwe.
Ah, ma ubhiliva lokho msakazi, hayi angikwazi ukuthi ubungaphi iminyaka yonke le. Ngoba abantu ababotshwayo kuleli lizwe ngabantu beopposition kuphela. Babotshwa even kungela mthetho abawobotshelwayo. Mina lo engikhuluma nawe ngengabanjwa lapha eLupane, into engekhoyo, into engekhoyo. Wangivalela umuntu kwaze kwaba kubo midnight, wadinga ukuthi ngifonele uminister mbuzo ukuthi hawo njengomhlonishwa kuvumelekile lokho kwenzakala. Yikho ukuthi ngize ngiphume. Ngichaza ukuthi kuwe ayikho nje leyo nto leyo. Into ekhona nje kuphela ukuthi ma uyibhekile ngendlela ebhalwe ngakhona, ungabi nomuntu okhulumayo, ungabi nomuntu osolayo. Abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi, bakhona abantu abayenzela ilizwe leZimbabwe phansi, abantu abedlula abe gold mafia. Ema clinics akula lutho, amanesi awaholi, akula mithi, akula mabandage, akula lutho. Yibo bona ababantu esikhangela ukuthi yibo abafakelwa imithetho yokuthi ungatshontshwa ngale ndlela elizweni.
Uthe kukhona okuhle ngalumthetho, ikuphi lokho?
Angazi nomvusi walibona yini ibill lakhona. Lihlanganisa umthetho odila namathichala esikolweni abhuza abantwana bamantombazana lalaba abadlwengulayo. So ngicabanga ukuthi kuhle lokho. Mina nje lokhu ngizo-eda indaba yoma ngabe liyabuya phambi kwethu, indaba yokuthi lalaba abantwana bethu abenza ama-attachment emsebenzini la, ngoba bayahlukunyezwa kakhulu ngama-managers laba. Umntwana engasazi thathini attachment kumele ayenze phela ngoba yi-part of i-qualification. So kuningi nje okubi okwenzakalayo kuma-attachments lawa, engifisa ukuthi nami ngiphefumule kukho, ngibone ukuthi ibhili liyaqinisa ukuthi lezi inswelamboya ezingabobaba ezihlukumeza abantwana bethu bamantombazana ziyabotshwa, zivalelwe, zidonse sibili iminyaka. So yikho kuhle okusebhilini lenelo.
USenator Khalipani Phukeni ngowebandla le-MDC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Admire Maskati, oncintisa edinga ukumela impophoma edale lephalamende le-House of Assembly. UMaskati uthi muhle lumthetho.
These guys are busy. What is out there? Give a greeting the name of their own country. And we are saying, what can we do to deal with such people? But I mean, in my opinion, I think the patriotic bill is taking time to be passed. And remember, what determines who makes the laws in parliament is the number of votes that one can have. And in example, if we see what some of these things, they could benefit us as a nation because we are a majority in parliament. Obviously, we discard them because that is the advantage that we have. We go to more MPs in parliament compared to our friends in the opposition. And another thing, we cannot talk about bills and parliamentary debates being shunned down in the parliament because we changed the campaign. We managed to campaign. We want those seats in parliament. And with the right to determine the direction of what happens in parliament, as we are doing in determining the direction of the economy.
Umnumzana Admire Maskati lilunga leZANU-PF njalo uzancintisa kukhetho lokudinga umeli wempophoma edale lephalamende. Ivandla leZANU-PF lithi akulalutho olubi ngokuthi abacuphi kumbe amapholisa asebenza nsitha awe-CIO aphatheke kwezombusazwe ekhankasa elidingela usekelo phambilini kokhetho. Lokhu kuza ngesikhathi ivandla eliphikisayo ele-CCC likhala ngokuthi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe IFAS, yona ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi abahamba betshela abantu ukuthi bengekela ukuvotela ibandla leZANU-PF bazawukhomba onotshwala. Unopala jikelele weZANU-PF umnumzana Obed Mpofu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengomuntu wonke waseZimbabwe ama-CIO alelungelo lokusekela ibandla alithandayo.
Yithi inhlanganiso yalama-association bonke ama-opposition labona abantu babasebenza labo lathi zabantu abasebenza labo babantu labo sebenza lathi ngendlela ethi basebenzisa nenkumbo zephathi esithi i-constitution yephathi. Akunanhlanganiso engabe izophaconstitution ezanu-P F yokuthi ikhokhele abantu uthula, ikhokhele abantu ngenhlonipho. Phela ama-associations amaningi isapota izanu-P F, asapota ukuthi kwezanu-P F nayo leyo ngenye yakhona. besebenza le party ukuze ibone iparty iphumelele. So kuyavunyelwa kwaso akulantwana sokuthina akudaba abaphatha.
Ukodwa abanye bathi inhlanganiso le ingabe isebenza labacuphi ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo. Kumbe ngamaCIO, kumbe ngamasotha, kumbe kuyithi ngamaZimbabwe. Asozibalisena ba exercise ngelo labo into abayithandayo. So ukuthi ngabangathi ngabayithi ongenzi ngaba ngabefayo esebenza le party. Aso iseyo iseyo. So kubeningi amanye amabizo engasiyo elabo kutshengisela ukuthi abantu bafokusa umnyama walampisi.
Ye kodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo zabo?
Kati ikampeni yonke iparty yonke inhlanganiso ikampeni nayo ile mali. Kathesi sizakuthiwa kwe-NDC kuthiwa kwe-CCC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngaku-America. So singathini ngakho khonokho? Banikiwe banikiwe. Ukuthi banikelweni ngokwabo thina lathi ukuthi ama-donors avela ngaphi kumbe imali ithola ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla lezanuphila?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amagethi wonke kade khona bonke ade benyusi ade bena njalo balamadlabu zane ukuthi bangene ebantwini njeze kuqhanisa ukungena ebantwini konke lokho kungabanceda ukuthi bahambe izimota iy'ndleko ezifunakalayo sesizilunge kubo bonke amakandide ngokonke okumele kusetshenziswe okampeni sesikugcwalisile njengesifuna umthetho lonyaka kube nokhetho okuthula ukhetho njalo oluhlonipha abantu oluhlonipha abantu abavotayo ngokuthi akula mntu ozakuvotela ngabamkhahlameza so sithi thina abantu bavote ngokuthula ivotela lokho abakuthandayo ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe ngalesi sikhathi
izikhathi abasiqedayo becomplaina khuluma izinto ezingekho ground ngabe basebenzisa ulokhu izeli kukhankasa bahlala belokhu khona isikhathi sonke i-elections is not about ulokhu izeli ukuhlala ukhala abanye besebenza elections ukuthi abantu bahambe bayekhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvele ebantwini ngokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo kutudiyo-seven behlale behlala umkhosi yini khona but thina asikhaleni nxa kunodubo esilubonayo yahamba kuzeki kumbe sikhulume lamapolisa kodwa sikufisa ukuthi abantu bangene kwexetheni ngokuthula bengala kwesaba bengala kwethusela bengala kukhumbana nemini.
Umnumzana Obhedi Mpofu ngonobhala jikelele webandla lezanu-PF. Sixoxe njalo lesiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC. Unkosikazi Ellen Shiriyelenga iyena othi ifazi ibathwalise amagabha avuzayo.
Kutsho ukuthi kulokunye akwaziyo thina esingakwaziyo ngoba thina as far as we are concerned asila sente esiyitholayo and inhlelo zethu ezebandla ziphuma ezikhwameni zethu ziphuma kuma-members ebandla abadonethayo. So thina kuyasimangalisa ukuthi yena umpofu ukuthethe ngaphi khona lokhu. Silahlekelwe imali zethu, i-political finances money yathathwa ngumonzora, i-building yethu yamahofisi ethu athathwa, lama-councillors ethu athatha, lama-MP. So kutsho ukuthi besingela mali and yikho obone khona izizalwane zeZimbabwe ama-citizens asukuma ngobuningi babo ukuthi zibencedise. Thina we are funding imali ivela ezikhwameni zethu njalo ivela kuma-citizens aseZimbabwe athanda ibandla la ngendaba yokuthi abantu sebediniwe ngobukhokheli bezanu-PF. Yikho kubona befanele ukuthi bekhiphe imali abayikwanisayo ukuze izinto zonke ezibandla zihambe kuhle, siguqule ilizwe leli, abantu bevote bekhethe inkokheli abazifunayo ezizaguqula impilo zabo kusasa. Inhlanganiso yefazi isabalele kulizwe lonke. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguzanu-PF headquarters khona ngale besithi inhlanganiso abafazi kumele ibhale bonke abantu ababesiya kuma polling station besiyahlolisisa amagama abo. Sikubonile lokhu kusenzakala ezindaweni ezithize kobulawayo efamona kurema registration center kuma polling station ngaphe mabhuku kubonakele langale kubogudu kochibe masingo lechirumanzi lapha abantu bethu bagcine bekhonona beprotesta kuzekho ukuthi kanti laba abantu badingani. And ifazi iproject eyama-CIO ivela kuhead office yezanu PF siyazi mgceke abantu bengayethuki. So lokho kuyabe kusenza ifazi kungasiyethusi lathi njengevandla le-CCC sizakubona ukuthi abantu bethu ba-protected, abantu bethu balolwazi olujulileyo ukuze bethethe inkokheli abazifunayo ngokufuna kwabo.
Unkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC. Izakhamizi zeLubangwe eWange zikhala ngenhlupho ezitshiyeneyo ezigoqela indlala, ukuswela amanzi okunatha ahlanzekileyo kanye lenhlelo zempilakahle. Zithi okwenza isimo sibe sibi ngamandla yikuthi uhulumende akazinakekeli lanxa nje kunguye owazihlalisa kulindawo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Unokuthaba Dlamini uyalandisa.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yeLubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vaneneji mimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasa yoku ya kukuti kuno pichangwaji marijo kutive gade vende kumateneti.
Aba kutele yogo na aba shupika kakulu mwale mwale yogo ya wespeza ila uge asolo abaye vengi layo. Njalo lokuba belethisele emakhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labodokotela abasondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority.
Ziyangena emasimini ngasithole esikuthela ukulutshwani khonaasithi yakuvuna.
Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Munkuli laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa zisilimile kuhle kuzona ziyabuya zithwe isikhafu lesiyana indlala sikho thina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kuza.
Umphathintambo wesabelo seMathebelele North, umnumzana Richard Moyo, uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-Rita hambe last week, so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru, siku-workshop yama-candidates. So angamboni u-head wezino uthe nelibriefu ya-last week, but kuqale last week. Sikhulume ngakho sesamnika i-recommendation u-president ukuthi kungezelele. Nethu athi banika 10 kg umuzi, ngawo labantwana bangu-5. Bakunika 50 kg, 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe, nginguNokuthaba Dlamini.
It's Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi vedlula isigidi esisodwa 1 million. Abantu abahambe emaofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyahlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll phansi kohlelo olugqitshwe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leNewsday lona livika ukuba owake waba yisiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Sevia Kasukwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoncwabakazi. UKasukwere uhlala kwele South Africa lapho ahamba khona kulandela ukugenqulwa kukaRobert Mugabe lohulumende wakhe Libutho ngo-2017. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, enkundleni enkulu Studio 7, sibonani basakazi bethu esibathandayo. Siyabingelela kanye nabalaleli bonke Studio 7 emagumeni omhlaba ngezindawo ezidlanga ukuthi sizo sinyama sikamthakazi. Ngiyabingelela ngentambameni nalenhle. Hey, hayi ngiyabezwa amazalwane bepostoli labezayoni. Inangazi ipolitiki le ipolitiki le church kuhlangana kanjani? Baqinisile mphela ngiyamuzwa umamalwane uyadiya mphela baqinisile abadala amabesithi imvuzi yomnyango khali landele iphanga yane. Ya namhlanje ngikhona la ekhaya elikhulu mphela kogodla umnyango mahlaba ayithwale ku-ward 3 esihlala tshani ngisekhaya. Ye bengibuye mnini ngifike eBulawayo leyana and iBulawayo ngiyazi yona ngayigcina ngo-1980 kodwa ayi le ngiyibona izolo hayi kufile kuleli zwa kithi shem uza abantu bekhuluma bethi votelani iZANU-PF. Uyazi umuntu olesibindi sokukhuluma leZANU-PF nkosi yami abadala bathi siyayicela ivuthiwe. Hayi hayi iZANU yehluleka mpela kubonile ekhala fanaa ezibhedlela zangikhona ama-toilet akhona hayi khona mani le ZANU le busayo ayikhithi iphume mpela isikhathele kambe iminyaka engamashumi amane nantathu ibusa akula nto eyenzile ngiyibonile mina ephilayo. Hayi hayi lo mbuso kamnankakho lo mgabe wakhe wafayo layo hayi asikhipheni lokhu
bum shelele sengikhona njalo hayi akubonga inkosi noma abanye bengafuna ukuthi ngithandaze. Ngicela nje abantu bonke abakhulumayo lapha ku Studio 7 bebe ngabantu abakwazi ukuthi ba registered njalo don't talk into nice yo lapha ku Studio 7 ukhuluma ukuthi hayi siya campaign asenza kanje mina njengoba bengingekho nje inyanga le iqala kuze kufike manje ngiphendukela izolo ngifike ngalungisa konke yonke into imi ngomumo. Ngiyakwazi ukuthi amabanda akhampeni ayilidi naye amabanda ayi-3 akhampeni ayo. So bantu ningamisididi abantu ikhuluma into engayisiyo thina besikuphakathi sihamba ngenyawo sisenza nalinto le nayo iphathe engiyilandelayo mina hhayi nothi ZANU angeni kuZANU. Njalo futhi ngizwile labo mama besithi hayi ama-veteran asifanani bomama thina kulabantu ontontabo esiyababiza sithi yibo labo abathi bangama-veteran ngeke uthi wena uyizibra uhambe ukuthi wena wakarwela lusuluku kuhalela inkululeko ungubani wena uhlanya nje ngokuyemukela indumba zonyaka ongu-5 iminyaka engu-5 ngamavoti uyemukela indumba zenezokuhambe usithi wena uliwe-veteran uncenga ukudla uyahawulwa bayahawula abantu balaba abathi bangama-veteran but we told them we intsholotsho we told them sabatshela sathi kushiyana imikhuhlane eliberata is to liberate the person wawuthunywe ngubani wawungathunywanga wasukela wazihambela wedwa wakhulula abantu cela wehlukane lokuhlukumeza abantu kodwa nani nini elikhuluma lapha ku-Studio 7 don't mislead people. Mina ngihambile last Sunday bengicheka ngephepha ngizibonile abathembela emafonini kodwa uphinde uzathola igama lakho lingekho thina sikuhambile sazikhangelela then mina I'm ready to vote.
emsakazweni emsakazweni kwa Studio 7 mfakazi omuhle linjani lelonto hayi madoda alibe liyakubona kodwa osukwenzakala laphana i-T2CC sibuye ngesinistrategy esikuwe sizane zalupiyeko isikhipha osolomoni mgundi laphana amameya sikhipha omasekela omlando uncuke lapha laphana likhangele ku-election lesi esiyakiwe laphana imeya kuyabe kuwukambarambi laphana likhangele lizambuza mancali ingasabambananga abantu bakomthokazi bantu bemandebeleni liyabuswa ngawukambarambi laphana ebulawayo laphana ama-kansila wonke abeyangaesitshuleni wonke ilokho elinyani i-MRP iphathi ezafaka abantu kile seza notisalina iMRP nansane meleli nabantu bakumthokazi sela abantu kodwa nalayinyana livotela amaphathi eHarare baza lilungisa ke manje baza gcwalisana laphana bese kugcwalisana nemakhaya iMRP konti meleli nyani ifikela kachana voteli iMRP kurukhulu
Studio 7, Studio 7, sanibona la ekhaya benjani kodwa hayi thina siyaphila yazi ngizothanda ukusekela leya ndoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ulimi lwesindebele lusetshenziswa ngesandla sokungcwele okuyenza ulimi lwesindebele lusetshenziswe kabi especially khonapho nje ku-Studio 7 kubizwa abantu abolunye ulimi ngithi abantu beshoneni ukuthi bazohlaziya khonapho ezindaweni yesindebeleni kube sokuyibo abakilivayo abaklamandayo futhi abangaqondi kahle ulimi Studio 7 cela please ekusaziyeni lapho usibizele abantu besindebeleni kube yibo abahlaziyayo silabantu abaningi komthwakazi kulamasuthu kulamazela kulamaxhosa kulamatonga kulamanandiya kulamakhalanga yizwe indima esifuna ukuziyizwa khonapho cela please abantu basesishoneni kubayeke labo bale news zabo le ndaba zabo abangakhulumela khona lapha sicela kukhulume abantu bakithi Studio 7 ezendlini zonke zenezo eseniziqalile vuka mthwakazi vuka 2023 asambeni madoda siyovota siyazi amakhansila nama MP sisifakela abantu bakithi MRP viva MRP viva
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamhlanje owayengumsekeli kamongameli Donald Trump umnumzana Mike Pence izolo ungene ngokusemthethweni kumncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Abanye asebengene kumncintiswano lo abebandla eliphikisayo leli nguTrump ngokwakhe usibalukhulu wesigaba seFlorida umnumzana Ron DeSantis, umnumzana Tim Scott kanye lonkosikazi Nikki Haley yena owayeyisikhonzi seMelika ku-United Nations phansi kukahulumende kamongameli Trump. Abanye abakhangelelwe ukuncintisa bagoqela umnumzana Chris Christie kanye losibalukhulu weNorth Dakota umnumzana Doug Burgum. Ozakhethwa ngama-Republicans phakathi kwabantu laba uzanqikilana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele imbiko elisilobele yona ngamafitshane bathandekayo kuFacebook kudaba lwezakhamizi zelubangwe eWange ezikhala ngokuswela amanzi ahlanzekileyo lendlala. Kulabanye ababhalileyo kuFacebook lapha abagoqela uDebra Ndlovu uthi yena abakahlupheki basazokhuluma bodwa. Kuzoba loThabani Nyoni uthi yena iqiniso as long umuntu engakalahli izandla ehamba yedwa kusese right. Kuzoba lo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena uyazi uyezwa umuntu ethemba ivoti eZimbabwe uzibuze ukuthi unjani lo muntu. EZimbabwe kufanele zikhala ngevoti ikudlala sohlupheka until kuze kube naphakade. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Itale le Senate namhla likhangelelwe ukuhluza umthetho obunjwayo owe Patriotic Bill wona ochothozwa ngabanengi. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Likhumbule sikhona izakusihlwa ngo 7:30 na litshone kuhle.